Zesi paisi mwomodesi, abatuleli abatuchasi chinembiri Bruno, Justice Felicitas, Chatukuta, no Justice Susan Mavangira, bavumelane ukungena ukuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokuthula kwesinqumo lesi, igqwetha likakasukwele uMnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumele enkantolo Supreme Court, uyakhumbula ukuthi wakuqala ukasukwele wadisqualified yi-High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukukhontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayi-set aside.
UNdlovu uqhubeke esithi isikhathi sesidliwe ngumanguweye, bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze ukasukwere avunyelwe ukuncintisa ukukhetho lukamhlaka 23 Ngqwabakazi.
And then umankwana wasuka wafayela i-agent application yokuthi i-aphili kakasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election sesondele. So sesiphumile ecourt sivumelele ukuthi i-aphili zayiziwe ngesiphangephange, sinike ama-date ukuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esemthethwandaba esikhulumeni sikakasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhakhansela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi liyaphambanisa ngokunjalo, ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mna ngibona ngani izethi iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
Ukasukwere wasiwa edale uMnumzana Lovedale Mangwana, yena othi akumelanga ncintiswa kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engeseZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Kolunye udaba kobulawayo namhlanje, idale le-High Court lithe liza kupha isinqumo salo ukudaba lapho abavoti abalitshumi lambili besithi kumiswe ukubekwa kwabancintisayo bemele ibandla le-CCC edayele ephalamende abalitshumi lambili kobulawayo. UMathuli uBongandlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kutsho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu lizwakale e-High Court kobulawayo luphuma ebulenjini kwi-intanethi ku-live streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-site igcwele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.